Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathele lithuba lokubonga uWilson Jonga Khandemiri ngokusinika ke izindaba ngolimi lesishona. Amachono Zihlobo olamukela ku Studio 7 ye Voice of America ese Washington DC ngolwesithathu mhla ka 27 Mpalakazi 2017 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
sela ukumela ukuphathwa kahle kwemisebenzi lelungelo lemiholo yabantu abasebenza emamayini abayibo abavalelwa abehliselwa iholo labo nge-25% okwenyanga eziyi-25.
Izisebenzi zemigodi ye-Old Nick Mine lanye le-Durban Mine enkayi zibhekana lokungezwani lomnikazi wemigodi lalo ngenxa iholo kanye lezinye impadalo.
Hayi, sithanda ukuthi sinanzelele okwenzakele eBorder yeZimbabwe leBotswana noma amakhuza abemade, kodwa bekulokuphatheka ukuthena abantu badlule ukukhanyisa.
Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana sezincome indlela eziphathwe ngayo emngceleni wePlumtree reRamagwebana. Kwezemidlalo, sekuqalile ukukhankasela izikhundla kuqembu leHighlanders njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni ukuba bazangena kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zemigodi ye-Old Nick Mine kanye le-Durban Mine enkayi zibhekane lokungezwani lomnikazi wemigodi le ngenxa iholo kanye lezinye imbadalo abangaziphiwanga. Ezinye zezisebenzi zemigodini le sezilenyanga phose ezedlula ezintathu zihlala phandle ngemva kokuxotshwa ezindlini zomsebenzi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Elinye lamagqwetha elimela izisebenzi lezi, umnumzana James Chikwanje, uthi bayazama ukulwisana lesenzo sokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi kanye lokuvalwa ngabomu kwemigodi le. Uthe indaba le isisemthethwandaba, kodwa kukhanya kulabe zombusazwe abangenelayo, ngakho sebezama ukuthi balukhweze lasehofisini enjengakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kuqondiswe lolu daba.
Sela ukumela ukuphathwa kahle kwemisebenzi lelungelo lemiholo yabantu abasebenza emamayini abayibo abavalelwa abehliselwa iholo labo nge-25% okwenyanga eziyi-25. Kunjalo phezu kwalokho kwavalwa amamayini okungekho emthethweni. Lokho kwenziwa kumamayini anjenge-Durban Mine, le-Ndarama Mine eKwekwe. EmaThebeleland kulamamayini angu-89 avalwayo okungekho emthethweni. Sihambisa indaba lezo enkantolo, kodwa kuzathatha isikhathi. Kodwa asimi, sifuna abantu abakhulu ku-politics basimele, basincedise abakhulu abaku-politics abanjengabo Supermandi Wanzira onguye laye okhanya ukuthi ule influence enkulu kulawo mamayini.
Isimo semigodini le siyadanisa ikakhulu kubomama abakhangela abantwana abancane. Unkosikazi Mabel Chipanzi uthe bafisa ukuthi uhulumende angenele kulungiswe udaba lwabo ngoba sebekhathele ukuhlala phandle izulu liphelela phezu kwabo.
Besicela ukuthi i-government ingenele masinyane ngoba sesidiniwe ngokuhlala phandle sinethwa lizulu. Ebesikucela ukuthi isingenelele besikhulumele masinyane siphimali zethu sizihambele ngoba sesikhathele ngokuhlala phandle sinethwa lizulu. Sokuze kuyi-3 months khathesi siloke sihlala phandle.
Esinye sezisebenzi esaxoshwa umsebenzi umnumzana James Dombe sithe bezwa ubuhlungu ngoba amapholisa akhahlameza abantu abamnyama abayibo abalwela inkululeko yelizwe evikela ikhiwa elibahlukumezayo.
Ngaxotshwa emsebenzini khathesi ngibuhlungu nabanye bami abaxotshwayo. Ezindlini ngizwa ubuhlungu namapholisa avikela ikhiwa leli elihlukumeza abantu abamnyama kulokuthi lisivikele thina esalwela inkululeko yelizwe.
Zana Onias Shanyurai uthe kumele kube lamanzi ezimpompini ze-Durban Mine enkayi. ethi izisebenzi bezibanjelwa imali emsebenzini kuthiwa ngezokuphathisa nxa zingafelwa kodwa iningi alikaze lithole lolu sizo kuyabe sekuthiwa akulambadalo eyayenziwe ukuthi bancediswe.
Sifuna amanzi avulwe eDurban Mine. Masikhangele umumo sibona ukuthi izisebenzi ziyaqilwa ngoba zibhadaliswa izimali kuthiwa ngeze-funeral policy. Njalo kulabantu ababhadalisa imali engange-$120 ukuthi ungene emgodini besithi basebenzela uchombo kumbe ukasukuwe.
Emgodini we-Old Nick Mine kulapho owakusembiwa ilitshe eliligugu elegolide owawuphansi kwekhampani ye-Falcon Gold eyavala ekupheleni komnyaka ka-2015 ngenxa yokwehla kwentengo yegolide emikambo yemihlabeni jikelele. Lokhu kwachiya abasebenzi abangamakhulu amathathu bengasela msebenzi. Abaziyo ngokwenzakala ekampanini leyi bathi kulenye enja eyabuya yazoqala kutsha umsebenzi e-Old Nick Mine kodwa abakhokheli bekampani leyi bathi bazaqhatsha kwakutsha izisebenzi ezavuma ukuthi zingaphiwa imali okumele ziyiphiwe yi-Falcon Gold. Okwamanje indaba yezisebenzi ze-Old Nick Mine isisemthethwandaba owe-High Court lapho amagqwetha alwela ukuthi izisebenzi zingaxoshwa ezindlini nxa zingakaphiwa imali zazo ezeneleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana sezincome indlela eziphathwe ngayo emngceleni wePlumtree leRamahwebana. Lapho abantu nomanje bekule mizila emide badlule ngesiphangiphangi besiya kukhefu leKhisimusi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasebenza kugatsha olubona kanye lokuphuma kwabantu le-immigration ePlumtree badabakaze bebone inani eliphezulu kangaka lingena elizweni ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Esinye isisebenzi esingafisanga ukuqanjwa ngegama oba singelamvume yokuphuma lentatheli izindaba sitshele iStudio 7 ukuthi emalangeni ayakulanda iKhisimusi bekunyathelwana emngceleni wePlumtree leRamokhobana ethi kungavalwa komngcele kusukela mhlaka ziku-20 kumpalakazi kusiya ku-24 kubaphathise kakhulu ngoba benelisile ukudlulisa inani eliphezulu. Kusiyafika ngelanga leKhisimusi lamhla ka-25 ngesikhathi zokudla kwemini bese kubetha umoya emngcelweni wePlumtree okujabulise inengi. Unkosikazi Irene Dube uthi sokungathi kungenzakala njalo ngesikhathi inengi selibuyela kweBotswana ngemva kwekhefu.
Sithanda ukuthi sinanzelele okwenzakele eBorder yeZimbabwe leBotswana noma amakhuza abemade kodwa bekulokuphatheke ukuthena abantu badlule ngokuphangisa. As compared to lay a bed between the latest season, see a term but was a Wenzanjalo and Sobeyele move.
Ngoku njalo abanye abeBotswana labo bamangaliswe indlela abathole usizo ngalo kumngcelo yomibili ongejwayelekanga ngesikhathi seKhisimusi.
Ritumeleza kaha ruthusiwa ngadengomelolwane ngemibeji yaBotswana laZimbabwe.
Simanyele ngendlela esiphathwe ngayo kungela abantu abaningi njalo asithathanga isikhathi eside. Sime imzuze ngaba ngamachumi amathathu. Kumncele yonke yomibili.
Okunye okuthokozise ikakhulu abachayeli ukuthi imbadalo zemota besenzwa ndawonye kungafani la kwezinye insuku lapho abasuka lapha bengene lalapha. Kodwa abanye badaniswe ukuthi abogatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimbra kanti bengabavumeli ukuthi bangene lokufana lamafutha ezimota noma nje esilela elizweni. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisePlumtree.
Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe Human Rights Commission ibika ukuba phakathi kwenyanga zikazibandlela kusiyafika uNcobakazi lonyaka yenelise ukucubungula amacala okwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe edlula ikhulu lamashumi amane. Lawo macala abegoqela ukuxotshelwa phandle kwezindlu kwezisebenzi eziningi emaplazini ikakhulu, amalungelo okulondolozwa kwemvelo, ukungabelwa kuhle kokudla kungelanke thabechabi lezinye indaba eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu kungayiwanga emthethwandaba. amacala abekhokhela ngawomhlabathi ezemfundo ukwabelwa kokudla lezinye ezibe zisemthethwandaba. Singakayangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe. UZulu waseLiberia uvote izolo lapho kuphindwa ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe. Bezindala zombili ukhetha phakathi kwake waba ngumdlali wenguqu olodumo uGeorge Weah kanye lobe ngumsekeli kamongameli welizwe uJoseph Boakai. Abangqikilana bezama ukuthatha isikhundla esichiwe singasela muntu ngokugqiba umsebenzi kamongameli Ellen Johnson Sirleaf. Ngemva kokubusa kwamahlanda akhe amabili phansi kwesisekelo sombuso weLiberia, abakade besebenza ukuvotisa abantu bathi inani labantu abaze ukuzovota beliphansi kulalelo elize ukhetho lwakuqala olwenziwe ngumfumfu, lapho ababili laba abangqikelane ukhetho lweRunoff lolu uBoakai loWebe abathole amavoti aphose alingane. Babika njalo ukuthi ukhetho lweRunoff beluqoqekile kulo lwakuqala kungela nkinga ezibe khona. Wonke bobabili uWeah loBoakai bebekhankasa bethembisa ukudalwa kwemisebenzi, ukuthuthukisa izemfundo kanye lokwakha ilizwe. Abakade bengasekeli uBoakai oleminyaka yokuzalwa edlula amashumi ayisikhombisa 73 bamsola ngokuthi ubeyekela umongameli Johnson Sirleaf ephosisa engamcebisi ukusebenzela uZulu walelo lizwe. Kuthi abakade besola uWeah oleminyaka edlula kancane ngamashumi amahlanu 51 bathi akalalwazi lokubusa njalo usesemncane kakhulu. Umsekeli kaWeah Senator Jewel Howard Taylor owake waba ngumka Charles Taylor owake waba ngumongameli weLiberia lapho waqhamuka khona impi yomdeni kulelo lizwe ngomnyaka 1989 okwamanje ophika ejele kweleBrithani ngamacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu kweleSierra Leone. Izakamizi zakoBulawayo zithi ikhisimusi ibiduma kakhulu yalonyaka ngenxa yokubana bekungela mali, njalo bathi bayawukhwabitha umsakazo weStudio 7 ngoba ubethulela inhlelo eziliqiniso lendaba eziliqiniso. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 emalokitshini kanye ledolobheni lakoBulawayo luveze ukuba uZulu ubele khisimusi eduma ngenxa yokuswelakala kwemali. Unkosikazi Nokuthula Ndlovu uthe ikhisimusi bayidlalile kodwa okubuhlungu ukuthi akulamsebenzi njalo abantwana baswela ukuthi bathole izipho. Uthe bajabule kakhulu ngenxa yokuthi bekulokuthula elizweni. Uthe njalo uyajabula ngomsakazo weStudio 7 ngoba sihlala sithumela inhlelo ezimenza abe lolwazi ngokwenzakala eZimbabwe.
Christmas singenile sibili ngokuthoza nokujabula, but into enzima ngithi ukuthi kasisebenzi konke sibili akulanto esibona ukuthi irongo, but kunzima ukuthi asisebenzi siyahlupheka. Njalo abantu abethu labo they enjoy it. The day of it be Christmas, kodwa kuswelekile ukuthi iminwe ibe mfitshane ngoba azaba lakho esingabanika khona, but with everything peace lokuthula okuselizweni, I think we enjoy it so much ukuthi sibe singakukhanyelelanga ukuthi ufika lesi stage ufika namuhla, ngoba nxade sikhanyela sijabulele nje lokuthi izulu linile yonke into nje inhle sesingakhulela ukuthi next year xa ufika lesi sikhathi lathi sibe ngabantu ukuthi lathi sabe sikwanisa ukuthi sizenzele lokhu lalokhuyana labantu abethu bebelokunye abangakujabulela okwedlula lokhu ukuthi babone ukuthi bakhona ukuthi siyenza njeyakhonkhani kwakudala ukuthi kwakulako-Father Christmas in town. Ngoba kathesi ungambuza umntanami ngo-Father Christmas kamazi ukuthi into enjani, ukuthi vele kukhulunywa ngani uSanta, wathi Santa they don't even know what's all about Santa. They just watch TV, it's something that is invisible to them, whereby it's supposed to be visible, because I know ukuthi kwezinye indawo amanye amazwe bahlangana lakho.
Umnumzana Ngqobani Sikhosana uthe ikhisimusi ibiduma kakhulu ngoba kungela mali. Ugcizelele wathi ngesikhathi kubusa umgabe bekungcono ngoba bekule mali khathe sikomile kakhulu.
Hayi Christmas. Abe kungcono but okuvele kufana lesikhathi kulomgabe ngoba imali ayikho. Besilayina emabhenki silokhu esisehluleka vele ukuthenga amagrosari.
Unkosikazi Sithuthukile Dube uthe isimo besinzima kakhulu ngekhisimusi le njalo utshone ezifihlile endlini ngoba engelakho okokuzithokozisa kunye labantwabakhe. Ugcizelele wathi uyafisa ukuthi enelise ukutholela abantwabakhe okudingakala ezikolo kodwa imali iyamenqabela.
Abantu begqoka okuhle lawo okumnandi bedla okumnandi njengabanye abantwana but isituation ibinzima. So lami nje azifihle endlini lami ukuthi abantu bengaboni ukwenzakala endlini yami. So next year bengifisa ukuthi lami umnyaka ukuthi uqalisa ngikwanise ukubhadelela abantwana esikolofisi. Ngikwanise ukuthi lami ngathenge nama-uniform lamabhuku lapho konke okuhangeleyo kwesikolo. Ngikwanise lami ukuthi at least o-grade zero vele bahle. Into zabo futhi ziyadura. Lami ngikwanise ukuthi ngizenelise. Ngikwanise ukuthi ngidobhe mbijana mbijana.
Unkosikazi Anele Nxumalo laye uvumelane lo Dube wagcizelela ethi ubethengisa emsikweni wakhe ukuze athole imali yesitshebo. Uthe iStudio 7 uyayithakazelela ngoba efunda okuningi kuyo. Umnumzana Xolani Nyoni uthe ikhisimusi idunyazwe yisimo sezomnotho elizweni leZimbabwe njalo uthanda inhlelo zeStudio 7 ngoba sikhuluma iqiniso sikhathi sonke.
Ikhisimusi binjalo nje, just like any other days. Why insure njalo is just because of economic crisis. Kusesaba ukuspend imali on Christmas. Kusesaba ukwenza anything just because of our fees and everything abantwana for next year. Economy yethu is a little bit down. So Christmas yethu ingekho that mnandis every other year. And talking about Studio 7, I think Studio 7 is a very good studio. Siyafundisa especially abantwana. Because it's labantwana abase secondary and they always say Studio 7 is educational. So just keep up the good work. Yeah, I was with Informa. Ngendaba ezintsha elathi singazaziyo around Zimbabwe.
Abantu abaningi bebekhala ngokuthi abalamali njalo amabhanga alokhe engenelisi ukutholisa imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukubandlululwa kwabantu ekwabelweni ukudla kanye lenhlanyelo kanye lemfundiso yamafertilizer kuqhubekela phambili emaphandleni esigabeni seMandebeleni. UZulu waseLupane ukhala ngokuthi njengoba sokungene uhulumende omutsha akakhangele lolu daba. Wana sesiyandlovu usethulela lolu daba.
Andlululwa kwabantu abangayisibo basekeli bezanu PF yinto eyayibhahile elizweni lonke jikelele kusabusa umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Kuze kwabanganeno sokungenele i-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Kodwa sokubuye kwadlodlobala njalo nanku ukudla, inhlanyelo, lomfundiso, sekuphiwa abakubandla elibusayo kuphela njalo bebhadalela ukuba kuthwalwe. Okudanisa uZulu ukuthi lokhu kuyaqhubeka lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isakhamuzi seChongogwe kuward 9 eLupane, umnumzana Felokwakhe Dlodlo uthe babhadaliswa imali zokuthwala kokudla lenhlanyelo abakutholiswayo.
Uhulumende usipha inhlanyelo le-fertilizer. I-fertilizer lapha sibhadaliswa umgodla we-50 kg idola. I-10 kg enhlanyelo sibhadaliswa i-50 cents. Kukanti ke wonke umuntu wazi ukuba inhlanyelo le kufundisa iphiwe mahhala.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye usole ubandlululo lolu ethi kanti vele abantu bahlawuliselwani imali eziningi kangaka.
la lokho abakwenzayo bencitha abantu kudla benika abantu ngenxa yokuthi bakubandla leZANU-PF thina sithi abantu beZimbabwe lo hulumende sesikuyo uwedlula lo kade sikuyo kaRobert Mugabe
olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi umnangagwa kumele abone ukuba lomkhuba uyamiswa agcwalise isithembiso sakhe sokuhlonipha amalungelo oluntu
ngicwa kwabantu fertilize abangasupporti ZANU-PF kumele kuphele ukwethusela emakhaya okujwayele ukuhambisana le-election lokurejiswa kokuvota lazo zonke leziyazini.
Ukhansila ka-Ward 9 eChongogwe umnumzana Rex Mangisi Nkomo uthi kuliqiniso ukuba abantu bayabhadala imali ukuba bathwalelwe inhlanyelo lokudla kwabo kodwa abalamandla okulawula imota ezithwalayo ngoba ngezabantu abazimeleyo ethi uma abantu bebona becabanga ukuthi bayabandlululwa abayezithwalela eLupane Center bazigadisele. Izakhamizi zeChongogwe zithi umuzi munye ngamunye uhlawuliswa idola ukutholelwa isaka elilesisindo sama kg angamachumi amahlanu i-50 kg lomvundiso ukutholelwa ama kg amane enhlanyelo kumango ongaba ngamakhilomitha alikhulu ukuya lokubuyela eChongogwe besuka eLupane Center kumele bakhokhe amasenti angamachumi amabili lanhlanu i-25 cents ku-4 kg. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu oweAfrican Union AU isibike ukuba izaba lomhlangano wayo owenziwa ekuqaliseni komnyaka minyaka yonke wenkokheli zamazwe akulumanyano kusukisela mhla ka-22 kusiya mhla ka-29 ngoZibandlela 2018 esigodlweni seLithuania iAddis Ababa. Indingimba yomhlangano walonyaka womnyaka ozayo ngethi Winning the Fight Against Corruption, A Sustainable Path to Africa's Transformation. Echo kuba kudingeka ukulwisana lokungethembeki okwe-corruption. Kwezemidlalo sokuqalile ukukhankasela izikhundla kuqembu lenguqu ele Highlanders njalo kulabambala asebephumele egcekeni ukubana bazongena kukhetho oluzaqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Umunye walaba Nkululeko Ndlovu yenake othi yena ufuna ukuba ngunobhala jikelele weqembu leBhoso ele Highlanders. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju. UJoseph Njanji ekobulawayo usethulela ingxoxo ayenze loNdlovu.
Amalunga eqembu leHighlanders kuzamele ekhethe abakhokheli abatsha ngomnyaka ozayo ekupheleni kwenyanga kaNhlolanja njalo izikhundla okuyizo ezidinga abantu abatsha ngezigoqela esikamgcini sihlalo weqembu esikanobhala jikelele kanye leselunga lekomithi. Sebekhona sebephumele egcekeni ukuba badinga amavoti ngomnyaka ozayo njalo omunye walaba nguNkululeko Ndlovu yena ofuna ukuba ngunobhala jikelele weqembu leHighlanders.
Igama lami nguNkululeko Ndlovu. Ngifuna ukungena as Secretary General we-Highlander. So kudingeka umuntu uthangene umuntu wakhona umuntu okumele ukuthi abe le vision babe lombono ukuthi iqembu le-Highlanders lingathuthukiswa njani siya phambili.
UNdlovu uthi ufundele ubukhokheli bomdlalo wenguqu njalo phezu kwalokho ulolwazi kwezobukhokheli bokuqhuba kuhle amabhizimusi okuyinto engaphathisa iqembu le-Highlanders ukuba liqede isikweledi elilaso. Kwezemidlalo uNdlovu akusuye muntu omutsha njengoba yeke waba yingxenye yeqembu le-FMH Academy ebelisidla ubhedu kusigaba seBulawayo Province Junior League eminyakeni eyedluleyo.
Kule-FMH Academy yekoBulawayo ngibe ngaba ngu-technical director khona nekusana nomfowethu uF. bengisenza ezinye izinto but le-brand engikhona kwesikhathi esiningi. Recently bengincedisa even e-COSAF. Uzakhumbula ukuthi iZimbabwe i-host i-COSAF. Ngisebenze very closely le-leadership ye-COSAF ukuthi senze indlalo le-COSAF ayiphumelele.
Obe ngunobhala jikelele weqembu le-Islanders u-Emmett Ndlovu sewethula umbiko wokuba yena akasoze akhankasele ukubuyela esikhundleni ngoba esefuna ukuqina ngezokholo njengoba siwagcotshwa ukuba ngumfundisi. Abanye asebephumele egcekeni ukuba bazimisele ukungena kukhetho leqembu le-Islanders ngabagoqela uKenneth Mhlophe ofuna ukuba ngumgcinisihlalo weqembu, uWisdom Mabena kanye loPicot Radebe bona abafuna ukuba ngamalunga ekomiti. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Abafana bakagodlayo ngengoma bemnandi ehaya ibhoso. Singeke ehlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu sesidliwe ngumangoyi. Yisebenzi zemigodi Old Nick Mine kanye le-Durban Mine enkwayi zibhekana lokungezwane lomnikazi wemigodi le ngenxa yeholo kanye lezinye imbadalo. Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana sezincome indlela eziphathwe ngayo emngceleni wePlumtree kanye leRamahwebana. Siloqhubeke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Ulivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah, kodwa ngisithi lingakhohlwa ukuthi bana silalo olunye njalo uhlelo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.